umasipala wakoBulawayo wethule umbiko oveza ukuba kulabantu abaphose bafike amakhulu amahlanu i-488 ababanjwe isihudo ngontulikazi. Leli nani lehle laya kwabangaphezu kwamakhulu amathathu i-338 ngoNcwabakazi, kodwa laphinda laqansa laya kumakhulu phose amahlanu i-472 ngoMpandula. Umgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamuzi eBulawayo Progressive Residents Association iBupra, uMnumzana Thembelani Dube, uthi ikhansili kumele inanzelele ukuthi impilakahle kaZulu isengozini.
Umkhuhlane wesihudo uyamemetheka edweni lakoBulawayo. Emalokishini amaningi abantu bakhuluma ngokugijinyiswa izisu. Konke khona kuyana kubangelwa yikuthi amanzi abantu asebewathola agcine ngasahlanzekayo nxa ukuthi impompi ziyahlala isikhathi eside zingatholi amanzi. Kube sekusithi-ke nxa amanzi lawana sebuya iruhlana eyabise zimpompini ibe sisiba yiyo efika ezindlini zabantu. Thina njengenhlanganiso-ke sike sahlala phansi sakucubungula konke khona ukuthi aze sibone ukuthi sazise umasipala ngalolo daba lokuthi bananzelele ukuthi isihudo sesingaba ngumkhuhlane omkhulu kakhulu edolobheni. Ngokunjalo-ke kabahlalahlale bavule impompi ngemva kwamalanga amabili, ngemva kwamalanga amathathu.
Unkosikazi Melissa Ndlovu oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi kubuhlungu ukugijinyiswa yisisu kungelamanzi.
Siyakwazi ukuthi izulu alinanga kuhle iminyaka edlulileyo, kodwa akube le ndlela yokuthi lathi singathwali nzima ngoba kade siyananzelela sesihlala isikhathi eside singelamanzi. Asiwaphiwa malanga onke, akusoze kwekele ukuqhamuka imikhuhlane eminye.
UMnumzana Mkhokheli Ndlovu, omunye wezakhamuzi zakoBulawayo, uthi kukhona okumele ikhansili ikwenze kusasemasinyane.
Hayi, ikhansili kumele izame iplani ngendaba yamanzi le, ngoba isihudo sesithwali senzima abantu. Ngoba lezi bhedlela zangikhona kula mithi ekwanisa ukuthi isincedise. Kumele ikhansili izame iplani ibone ukuthi iyanika amanzi aklini ukwenzela ukuthi abantu bengabi le diarrhea.
Unkosikazi Sibongo Musa Maphosa ongumongikazi uchasisa kabanzi ngomkhuhlane wesihudo.
Isihudo sibonakala nokuya ngaphandle kaneneni. Normally esikhathini esiningi sihamba ngaphandle kanye kumbe kabili ngelanga. So ungabona usuhamba kaneneni maybe ka-4 kumbe ka-5 yabe sekuyisihudo. Okunye ukuthi umuntu uyabe sizwa isisu sibopha sisiba buhlungu. Ungahuda kaneni nxa sokusiba ngasokukhulela, i-temperature iyakwanisa ukukhwela, uyawusizwa uginywa, ungasela amandla. Isihudo lesi singakuqalisa. Okuqakathekileyo yikubona ukuthi siyangezelela ukuhlanzeka kwethu.
Imizamo yokukhulumisana lokhangele ngokuqhutshwa kwenhlelo zezempilakahle koBulawayo uDokotela Edwin Sibanda yehlule ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe njalo engaphenduli imibuzo kaStudio 7 ethunyelwe enkundleni yokuxhumana eWhatsApp. Kodwa utshele iphephandaba leChronicle ukuthi ukuswelakala kwamanzi sokusenza kube nzima ukuthi kuhlolwe imbangela yesihudo, ngoba indawo eziningi lapho abathatha khona amanzi ukuthi bawahlole kuyabe komile kungelamanzi. USibanda uveze njalo ukuthi ikhansili seyathatha amasampuli angaphezu kwekhulu lamashumi amabili i-122 ukuthi bayehlolisisa okungabe kubangela isihudo lesi. Idolobho lakoBulawayo liphakathi kobunzima bokuswela amanzi, okokuthi amalokishi amaningi athola amanzi kanye ngeviki, kuthi amanye aselezinyanga phose eziyisithupha engatholi ngisho ithonsi lamanzi empompini. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.